Indaba yentengo ezwakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani, ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla ngemihla, osokusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangaphi, kusisa ngaphi. Yikhona-ke kusukela emhlanganweni we-general meeting ebulawa United Residents Association, lapho abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakobulawayo, asiphuthume ke sisukume siyebadingela, siyebacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona, ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu. Impuphu iyona impilo yomuntu waseZimbabwe, esithi ngesilungu yi-staple food. Yikho-ke bathe abantu bekhalile ukuthi kakwenziwe njani, sasesikudingisisa sabona ucakathekile ubana kasithi ke sibuse ikhomishini lekahulumende emiswe ukubana ikhangele ngezezintengo phakathi kwelizwe. Yikho-ke silobe ugwalo, siyilobela, siyinxusa ukubana mhlaka-19 kuyona le inyanga siyayicela ubana kayehlike ibuye kobulawayo ikizohlangana lezakhamizi zakobulawayo, ikicasisela abantu ukuthi kati kuye wangaphi, kwenzakalani, njalo bone njengekhomishini sithanda ukwazi ukuthi kuyini abakwenzayo, kuyini abakufakayo endleleni ukuthi kulungisele abantu.
Kahle kahle intengo iyakhwela nsuku zonke nxa usuqathanisa lokho abakuthi interbank rate, uyabona ngani kuyaba kuhambelana iZimbabwe dollar lerandi. Kanti kahle kahle kuyaba kubangelwa yini lina ukubona kwenu ukuthi kukhwele kanje, ngosomabhizimusi abayizihwaba na?
Yikhona-ke bona sikhalaza senjenje, ngoba sibona ukuthi kulapho somabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ukubana lokhu bezenzela bona, indleko zibe zihle kubo, umnotho belokhu bezibuthelelela bona, kodwa bebulala abantu, abantukazana, abantu abangalalutho, ikakhulu nxa sikhangelele lo mumo welizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi laba, kula msebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphana, kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelani elivumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngalindlela, intengo kunje, kulama-interbank rate akanjekanje. Iholo lona kalimi kalikho ngaleyo ndlela. Iholo lokhu elizimele umuntu lokhu ewacina kunafana kuthiwa idola i-1-to-1 leyo, akuqondakali ukuthi kuya ngaphi umuntu walokhu ehola iholo lona lelo, noma athi wafakelwe kuyi-increment, okuyi-increment kwakhona kakuyindawo vele kakuncedi lutho, izinto ezingalamuliyo. Yikho ubona nje abantu sebehluka umuntu, hayi ake lisicaseleni kuhle sizweni ukuthi kwenzakalani, kumbe kwesinye isikhathi sibone ngani ukuthi uthi laba abasikhokhelelayo abasibusayo khaba kubona ubuzima lobo busebantwini. Kosizama ukuthi sibatshengisele ukuthi abantu sithwele nzima lokhu besisibabuza ukuthi kati kwenzakalani.